Ukwethusela intatheli izindaba kasuze kulungisela kancane isimo selizwe kuza kwenza ukuthi kube kubo kwedlula lokho. Lokho esikubone ku-Al Jazeera lokusakazwa zintatheli izindaba ngokuhlukahlukana kwazo elizweni langaphandle kwelizwe kuyanceda kakhulu ukuthi sazi ukuthi ilizwe libuswa njani lokuthi kulezigebengu ezitshontshela ilizwe. Uhulumende kumele akuthokozele lokho kulokwethusela izintatheli izindaba, akuthokozele ukuthi uselayo i-information niselabo ubufakazi obunye obuthile obungamenza aqalise ukudingisisa kabanzi ukuthi kambe laba ukuthi abathinteka bathinteka ngayiphi indlela, babotshwe bachutshiswe ngendlela yakhona bayebhadletshele njengalokhu kufanele. Ukwethusela intatheli izindaba kuveza khona ukuthi bayafihla bayesaba lokho okuzavela okuzakhulunywa ngakho. Abafanelanga ke bethusele intatheli izindaba, kuyinto engaqondanga leyo, yinto engafanele ngiyenziwe noma sekutheni.
UMacmillan ukhuluma ngokuthi uMongameli Mnangagwa ngumngane wakhe. Ungathini ngokuthinteka kukaMongameli kulolu daba?
Ukuthinteka kukaMongameli welizwe, ukuthintwa kwegama lakhe yena lo muzi wakhe kulolu daba lwegolide likhitshwa elizweni ngokungekho emthethweni, kuyinto embi kakhulu, kuyinto engahlanga la kancane, ngokuba phela nguyokhangelela ukuthi avikele umnotho welizwe. Nxa ethinteka ethintwa ukuthi uyathinteka, kuyinto efanele ukuthi laba bakhangele ngeze corruption bayihlolisise phela ukuze bancedise abantu beZimbabwe ngokubazisa ngokugcweleyo ukuthi hayi kathinteka umbe uyathinteka, ngokuba lokho kuvele emsakazweni kuyethusa kakhulu. Umongameli welizwe noma yiliphi ilizwe kafanele angathinteke entweni zenkohlakalo la kancane, ibizo lakhe nje alifanelanga livele la kancane. Ngakho ke lokho kumele kuhlolisiswe kakhulu, kuyinto embi okuphindwe kanenge, ihlolisiswe hayi yena ukuthi azihlole kodwa kuhlolwe ngabanye abazimeleyo.
Bakhona yini abathinteka kulolu daba obona bebotshwa Ncube kumbe kuzabotshwa zona intatheli zindaba ezethula lolu daba kuphelele khonapho?
Okulula ukuthi kubotshwe intatheli izindaba lalabo abakhuluma ngokuthi kakuhlolisiswe lokho okukhulunywa ngakho kulokuthi kubotshwe izigebengu lezi eziqanjwayo. Kanti-ke lalabo abazabotshwa kuza ngokuthi bame kuluphi uhlangothi empini eziphakathi okuthiwa yi-factionalism phakathi kwebandla leZANU-PF, kuzaya ngokuthi futhi basondele okungakanani kulaba abaphethe amandla wonke. Nxa bengaphathanga amandla amakhulu bazabotshwa, kodwa esikhathini njalo babotshwe babuye bakhululwe ngalokho okuthiwa yi-catch and release. Ngakho kubotshwa kwabo akungathembisi abantu ukuthi kuyabe kulungiswa kulwiswa i-corruption. Kungenzeka kube ukubotshwa nje ukuthi abantu bami ukukhuluma bami ukusola, kucatsha ngokuthi kukhona okwenziwayo. Ngemva kwesikhathi ubone sebephiwe ibail, ubone sebehlezi ngekhaya, ubone sokuthwaka kulapho ufakazi sebephumile nje. Ngakho kumele ke isizwe abantu bonke baqhubeke bechutshise ukuthi laba abaqanjwayo kabahlolisiswe ngokomthetho ngendlela ezimelewe engakhetha uhlangothi. Nxa betholakala belecala babotshwe, hayi ukubopha labo abakhuluma ngokuthi kulecala elenzakeleyo.